manje imali yakwamanye amazwe lebond note kuyasilela emabhanga abantu lokhu beqhubeka belala kundwendwe zebhanga bedinga imali futhi abanye abalayo bayithengisa enkambo yensitha esibhahile ezweni. Imibiko yokuphenduka kwedola leZimbabwe yamukelwe ngemibono ehlukeneyo, iningi lisithi mhlawumbe udubo lokusilela kwemali lungaphela. Umnumzana Francis Mukonyori uthi akulula ukuthi ilizwe lizavuka kunyanga ezimbili ezilandelayo selinemali yalo.
Lokhu akusonto elula nje ukuthi singaphungulala sivuke sesilakho. Lokhu kuzasithathela iminyaka maybe emithathu kusiya maybe 5 years or so, depending ukuthi thina kati vele siprojesani elizweni ukuthi kuphume kukanje kuthenge.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Arthur Chuma ngomunye owamukele ngenjabulo umqondo wedola leZimbabwe.
Lokhu yikwesi kufunayo kelinyuka le yesiyifunayo vele ilokhu lokwamadonda sikufuni sesifuna our new dollar and uhulumende nxa esenza njalo hhayi siyamshayela ihlobo.
Umnumzana Maqhawenya athi esinye isakhamuzi sakoBulawayo uthi engxenye kungehlisa udubo lokusilela kwemali ezweni.
Ya, ukuba le new currency ku-right maybe kungayehlisa inani lokuthi kube la malayini ebank yonke into ku-right. Singayibongela kakhulu ifoni.
Ukhansela Mzamo Dube uthi ukusilela kwemali kuyadanisa.
Yeji, ukusilela kwe-cash mama kubuhlungu kakhulu. Kubuhlungu vela sikwazi ukuthi sibambe ngaphi, sikhangele ngaphi. Esikukhangeleleyo mina personally ngibona ngathi uNkulunkulu nguye ongayenza idatha.
Osakhulayo uKhuzanaye Sirimbwani yena uphambana nabanye ethi ngabe ilizwe licela ukusebenzisa iRand lakwele South Africa ngoba okwamanje umnotho ezweni usami manzonzo.
Ngendlela engibona ngayo ngibona kuright ukuthi bejoyine iRand rather than ini izimdola ngoba izimdola at the moment asizwisisi ukuthi kuya ngapha.
Inkulumo kamphathi Ntambo wezemali yamukelwe ngemibono ephikisanayo. Abantu bethi yisifiso esihle loba nje silakho ukuhle sincindezelwe yizigebenga ezithengisa imali enkambo yensitha. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.